nxa sikhangela ama statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathi 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga, leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo singathi khona baqhatshiwe kumbe bahlatshelwe isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane uthi ufika sevele singamanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende, umkhuhlane uthi ufika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi bevaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesigeze ezindlini azange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi hayi manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kulo mnyaka sesibone ke iroundi yesibili ye-COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikhaze ke kumnyaka odlulileyo. Lawo phela umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-cyclone Idai. So ilizwe bevele ngani kalilanga kakuhle.
Uhulumende uthi ulemizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe, njalo usebonile imithelela. Liyavumelana laye na?
Uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika uyaletha ke i-option ukuthi ezame ukustabilize ke i-currency leyo. Ukhanya kuyihlula, asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphetheni, kodwa asiboni ke ezomnotho singathi umnotho ukhuphuka. Sabona singathi ngesilungu i-contraction engxenye minus 2%. Asivumelani lohulumende othi i-economy stable, bakhangelele ukuthi bona nxa babona i-economic growth ngamanga esivele siwajwayele avelela kobo kuthula incolo lawa. Iqiniso yokuthi sibahlezele imisebenzi, amakampani avalile asoze avuleke, eminye imisebenzi asoze ithola